sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 kuMfumfu 2021 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lezizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgabe, kukhona abafuna ukwala lokhu okuchiwo ngabanye ukuba umnankaka kabuse kuze kube lanini lanini.
Kuyaxokozela kubandla lezanupf ulungiselelwa umhlangano omkhulu webandlaleli.
Ugogo uhambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikhathi sengingakwamukeli, kodwa ngithe fike endlini, hhayi ngikwamukele, ngiyezwa amadoli siba buhlungu.
Bayakhala abantu ngokubhubha kwagogo obelodumo uRosi Nyathi. Kwezempilakahle namhla sizalethulela okumayelana nomkhuhlane wamadambo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uyaxokozela kubandla lezanupf ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu webandla leli we-annual National People's Conference ozaqhutshwa kusekela kusasa. Okwamanje kulelunga lebandla leli elitshiselwe amahofisi, lelinye njalo elihlaselwe lisemzini walo, yilabo okubikwa ukuba bafuna ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa esuke embusweni kungafika umnyaka 2028, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ababili abahlaselwe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngumgcini sihlalo wezanupf owesabelweni seHarare umnumzana Godsews Masimirembwa lomsekeli wakhe umnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abafisa ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kabakabotshwa abatshise iwofisi kaMasimirembwa lengxenye yomuzi kaFundikwa. Abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabasekeli bomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangelele ukungena esikhundleni sikaMnangagwa. Akasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu labanye abamsekelayo. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Ponyati uthi sebehlolisisa okwenzakale eofisini kaMasimirembwa kanye lemzini kaFundikwa.
Siza kudingisisa uba kuyini okwenzakeleyo.
Uthithibele uMasimirembwa ngokwenzakele eofisini yakhe.
Of cruelty that you pour petrol on a person.
Angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise. Kuyadanisa. Angikwazi ukuba kubangelwe yini. Amapholisa asakudingisisa.
UFundikwa walile ukukhuluma ngodaba lolu le Studio 7. Isikhulumeli sebandla leZanupf umnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo.
ZANUPF always decry and castigate any and all forms of violence, especially acts of assault.
Njenge ZANUPF siyasola lokhu, njenge ZANUPF asikwazi ukuba kubangelwe yini.
Kulimele obelinde emahofisini kaMasimirembwa eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunuka santungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa koBulawayo owe-annual People's Conference okulakho ukukhulunywa ngodaba lukaMnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni. Enye ingcwethi umnumzana Mqondisi Sibindi ofundisa e-coalition ye-University of South Africa.
Savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla leZANUPF ligcwele nge-violence, but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand. Khathesi singakhangela indaba lezi zama-factions esezikhona kuZANUPF sezikhipha okusegcekeni ukuthi sebetshiselana izindlu, sebelokhu betshana ngama-petrol bomb kwathinithini, okutshengisayo vele ukuthi sebesebenzisa ama-tactics wabo against each other.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynold Ncube uthi ukuyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANUPF afuna ukuzwana amandla, ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla uMnangagwa engasuka embusweni.
Lezizo indaba zefashionalism esazibona isikhathi sikamgabe, kukhona abafuna ukwala lokho okuchiyo ngabanye ukuba umnankaka kabose kuze kube lanini lanini. Yibo abazama ukukhuza uMasimuremba ukuba bachume.
UmNankagwa osekhulume kathathu ngokuthi kafisi ukuqhubekela phambili esembusweni, kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la achaya islogan esithi 2030 uMnankagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu bachaya phansi ngenduku besithi sekumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani emhlanganweni omkhulu ozayo ngodaba lolu ukumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amazwe akuzwekazi le-Afrika benanza usuku lwe-Africa Human Rights Day namuhla. Abanye bekhala ngokuthi uhulumende weZimbabwe uqhubeka esephula amalungelo kazulu. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ethule imbiko ekhuthaza uhulumende weZimbabwe labanye amazwe ukuthi kumele belondoloze amalungelo oluntu. EZimbabwe abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana nje, njalo bathi umzekeliso osobala yikubotshwa kumkhokheli welinye lamacele le-CCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe, bona asebelenyanga ezine bevalelwe eRemand Prison. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi uhlukuluza uZulu. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha uMnumzana Pardon Tavumanei.
Into nje esithakazelelayo kakhulu ukuthi sibe sikhumbuzana ngelungelo labantu, ikakhulu uhulumende wethu Afrika jikelele, ukwenzela ukuthi khona kwaziwe ukuthi abantu ilungelo labo limenjani. So ngikhuluma nginje ngikhayela ukuthi injongo nje esingathi yasukela khona ngapho ukuthi kube le charter lay, babe khayela nje singathi colonialism yethu le esivela kiyo sihlukumezwa ngamakhiwa. Into ekhona nje yikuthi sithe sesizuza uzibuse iAfrika yonke jikelele, singani sikhohliwe ukuthi sitshintshe imithetho ebikhona ebincindezela uZulu, sibele kujabulela kakhulu independence, but ekungeneni imithetho ebi-oppressa abantu khanya ngani sikhohliwe kakhulu. Ngakho lokho sibona nje imithetho eminingi enye yayikhona kaboSmith, yiyo ingani iyasetshenziswa ukuncindezela oZulu.
E-Afrika yonke jikelele ungathi isimo samalungelo sinjani?
I-Afrika le democracy yethu is developing, it still leaves a lot to be desired. So ngingathi nje we are still very far from amanye amazwe as far as observing ama human rights of us as Africans. As I said kuqala laphana 38 years, there is a lot for us to work on. Kungaba kunindaba zokhetho, nxa sihambe ekhethweni ukuobserva ama rights abanye abantu, oppositions and respecting those rights, singela ukuhlukumezana. Ngathi nje in Africa kungani we are still lagging behind other countries, ukuthi nxa silabantu who are opposed to our own political views, we tend to subjugate them to a lot of harassments and intimidations, even abductions and criminal charges and statecraft is unleashed because we seem not to have cohesion. Tolerance liyana ingani yaleka kakhulu elizwe leAfrika. Kathi sibe sikhayela nje eMozambique la ukhetho lukhona sohlo kwavuka umsindo, abanye sebeqhasa ukubulawa yabona. So those kind of things just leaves us lagging behind njenge Africa, ukuthi hayi kumele sithe rise against ama differences ethu njengabantu abansundu Africa jikelele. Khangela ngale Sudan kuyachisa ngale kuya bachana abantu. So in general Africa sifuni culture le diplomacy ezasiyenza ukuthi ilungelo labantu bethu libe respected.
UMnumzana Pardon Tavumane ligqwetha ubexoxa lo ntuka menigomo weStudio 7 eseBhilitane. Umnumzana John Mushabanu usiba lukhulu webhanga elikhulu le Reserve Bank of Zimbabwe ukwele Melika lapho athi uzaxoxisana khona neziphathamandla zebhanga le-World Bank kanye le-International Monetary Fund ngokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe lokunye. Uthi kukhangelelwe ukuba bazakhuluma okuzwakalayo ngodaba lolu ngoba leZimbabwe lizama ngamandla wonke ukubhadala izikwelede zamabhanga la. EleZimbabwe lezikwelede zamabhanga amanye amazwe afika amabhiliyoni phose alitshumi lantathu, $12.7 billion. Isalukazi ebeselodumo kakhulu ngokulwela amalungelo abantu ikakhulu abathenga bethengisa impahla kobulawayo uGogo Rose Nyathi wabhubhela esibhedlela sempilo ngemva kokugula kwesikhatshana. Usephiwe isicoco senhlonipho yedolobho lakobulawayo njalo uzabekwa emangcwabeni amaqhawe edolobheni leli eleDistinct Cemetery kusasa. Kubika intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zihlulukelwe ngemva kokulahlekelwa ngugogo wodumo obesezala ngokuhlekisa lokulwela ukuhlanzeka edolobheni leli. Udabukile ugogo owayengumngane wakhe kunakafarayi.
Okwakhathesi ngibuthakathaka nje ubuhlungu kakhulu, kodwa ngicela imithandazo ukuthi uJehova angiqinise ngoba igephu ayithiye kimi inkulu, angikwazi ukuthi izakhava ngobani.
Wabesebenza lo gogo bethenga bethengisa amaqanda imbhida lokunye uThabani Impala uthi ulahlekelwe kakhulu.
Ndingizubuhlungu ugogo ohambe singakhangelelanga, awuhambile uRosi. Ngikase ngingakwamukeli, kodwa ngithe ngifika endlini hayi ngikwamukeli, ngiyezwa amadoli siba buhlungu. Hayi ngempela uhambile.
Uyakhala ugogo Miriam.
Ndingizubuhlungu ngoba bengumama okhululekileyo, umama okhuluma iqiniso esikhathi esiningi. Wangaza kuzondileyo sekuseni amazawusesihleka la sokuphele nje asomuntu obophila muntu isiphinde udade ebophile. Lapha ngakunje silahlekele sehleli ezela imnyama esingawuthi singalibhala ngani sele egcekeni.
Usakhulayo othengethengisa unkosi Mpofu uthi kubuhlungu ukubhubha kukamanyathi.
Ugogo wabantu umuntu vele kade right kakhulu, engumuntu ade kade ehlala engifundisa nje sihamba sonke sesingenele endaweni eziphezulu emahoteleni ngaphilanga.
Umlandeli omkhulu kagogo Rose kumakhasi odlibazisa we-social media uWendile Dube uthi wafunda okuningi ugogo Rose.
Bekumele ngibuyele kusasa South Africa, but since sengifike lapha umsebenzi wakho kusasa I will attend gogo wami nguvalelise. Kungamana ngiposti khone ngeday ngunikeze leso sisindo njengomuntu obebhabhi umuntu ade simthanda mani.
Idolobho lakobulawa limnikeze isicoco soba liqhawekazi lakontundu siyathunqa. Ukansela ka-17 obekuhlala khona ugogo Nkosazana Thandiwe Moyo ubuka imisebenzi kamanyathi.
Ukufa kukaRose Nyathi kusilethele ukudabuka kakhulu ezinhliziyweni. Ngithi njengomakhokho babantu bayakhala, ugogo uRose Nyathi umuntu wabantu. Abantu badabukile sibile makhokhoba. Sidabukile silahlekelwe liqhawe, liqhawekazi uRose Nyathi. Sesisebenzile labanye bamakansilas ukuthi uRose Nyathi ekwanise ukuthi simlondoloze lapho kulamaqhawe khona eleDistinct.
Abantu babuthene endlini yakhe emakhokhoba njalo uyangcwatshwa kusase eleDistinct Cemetery lapho lele khona amaqhawe agoqela usazini Ndlovu, Lucas Masuku, Adam Ndlovu, Mercedes Banda, Enes Mapepa Sibanda labanye abenza imisebenzi yechene njengokudlala umdlalo wenguqu lokulwa impi yenkululeko. Ngimele Studio 7 ingobulawayo igama lam uEzra Jesus Banda.
Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Akukhuthwa ngemfanelo ukuvota kukhetho lokuqala kwelebuTswana i-early voting nesizathu kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa ekupheleni kwalinyanga. Ikomishini ye-Independent Electoral Commission ithi kuyasilela amaphepha okuvota kwezinye indawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulokhu lwisana kwesabekayo endaweni ezimbili phakathi kwebutho le-Israel lele-Hezbollah kwele-Lebanon. I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kweziphathelene leMelika, siqhubekela phambili sihlolisisa ukhetho lweMelika oluzayo okuzancintisana kuwayengumongameli uMnumzana Donald Trump umele ibandla le-Republican Party lo msekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris okubandla lama-Democrats. Sixoxe lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseVirginia khonapha kwele Melika.
Kukhanya okungathi ngutshikile obhanqa khona manje, especially kuma-swing states. Siyazi ukubana ama-election wonke esekuyenzeka ka-president ukuthi uze uwine, kumele uwine ama-states la aphezulu la, iMichigan, Wisconsin, the Pennsylvania, and ama-states la ngama-swing states ngoba atshengisa ukuthi kwesinye isikhathi aloku kuhamba abe avotele ama-Democrats, kwesinye isikhathi awinwa ngama-Republican. Okwamanje kodwa kukhanya ngathi uKamala Harris ulokuyimbijana advantage kuTrump, hayi kakhulu, is within i-era deviation. So asazi ukuthi sizozala mgomoni mhlaka 4 uTrump laye uHarris babhizi bese ePennsylvania kakhulu ngoba iPennsylvania ikhanya ngathi i-very competitive kulolu khetho lelo. UBiden wayiwina ngo-2020 kodwa hhayi ngezinga elikhulu. So I think abantu bakaTrump babona kule chance lapho ukuthi bangayithatha back ngoba uTrump laye wayiwina ngo-2016 ePennsylvania. So yeah, okwamanje singathi nje hhayi ama-polls atshengisa ukuthi ngutshiki lobhanqa.
Kuyini kodwa ongaguquka kumbe okungenza ukuthi omunye anqobe omunye endaweni ezinjalo baba Moyo?
Abothi mame okuyibona esibona bengathi udaba lwelu lo abortion lama rights abo amalungelo abo ukuthi benza bakufisayo ngomzimba wabo, sesibona ungathi bona abaningi bakhona bahamba lo Kamala Harris ukuthi bathi amalungelo abo kumele anikezwe back ngoba amanye ama-state sibona ukuthi asathatha la malungelo after umthetho ka-Roe v. Wade lwana wa-reveswa ngama-Republican yi-Supreme Court egcwele ama-Republican afakwa ngu-Trump lapho. Okunye futhi esikukhangelelayo yikuthi kulama-Republicans for Kamala Harris sibona abantu abapreminent abafana lo Dick Cheney owayengu-vice president ka-George Bush, lo mntanakhe u-Liz Cheney obe ngusihlalo omkhulu e-Congress e-representa ama-Republicans, uthi laye i-party yakhe yama-Republican ubona ungathi silahlekile ngokulandela u-Donald Trump. So ule influence laye enkulu kakhulu, sibona ebusy encedisana lo Kamala, sesike sambona uma even kwamanye ama-rali kaKamala ezama ukukhokha amanye ama-Republican ukuthi lawo asupport uKamala.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe olandela zombusazwe eseVirginia khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Wezempilo kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane wamathambo olakho kubulala abantu. Intatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amathambo yingxenye yomzimba ephilayo njalo asengozini yokubanjwa imikhuhlane egoqela owaziwa ngokuthi i-osteomyelitis ongenza ukuba umuntu equnywe isitho. Umuntu obanjwa umkhuhlane lo uba lesilonda esibhibhidlayo. Odokotela bathi i-osteomyelitis itholakala kakhulu ebantwini abahlala begula kumbe abalamasotsha omzimba asengozini. Udokotela Thandiwe Makina uchasisa ngomkhuhlane wamathambo lo.
So osteomyelitis is basically infection of the bone, and it can affect essentially any bone in the body. You can get an infection from a bacteria.
Umkhuhlane wa osteomyelitis umkhuhlane wamathambo ongahlasela loba yiliphi ithambo. Abantu abalomasosha omzimba ancindezekileyo basengozini enkulu ukuthi babanjwe yilowo umkhuhlane, kodwa okuhle kuba umkhuhlane lo uyelapheka. Siwelapha njani umkhuhlane lo? Siyakhipha lapha ulogcikwane khona kumbe siphe abantu amaphilisi abulala leli igcikwane. Kwezinye izikhathi umkhuhlane lo usumemetheke kakhulu, sigcina sesiquma indawo le ehlaselwe ngumkhuhlane lo.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uvame ukubamba abalemikhuhlane etshiyeneyo. Umongikazi unkosikazi Sithandazile Gumede uthi kumele beqaphele bonke abalegcikwane le-HIV labanye.
Ukuthi nxa umuntu kumele ahlale ijwabu lakhe lihlanzekile ukwenzela ukuthi angaba lezilonda kumbe angalimala, kungabi lebacteria ezangena phakathi, ngoba ingavele ingene emathanjeni kulapho khona efika khona i-fungus kumbe i-virus leyo ilimaze amathambo ngaphakathi, ikakhulu abaletshukela kumbe abanatha amaphilisi ama-ARVs.
Unkosikazi Gumede uqonqosela ngokuya esibhedlela masinya ukuze kuvikelwe ubugoga obungadalwa ngumkhuhlane we-osteomyelitis.
Ithambo lingalimala ligugudeke libole, kungagcina ukuthi umuntu agcine selahlekelwa isitho somzimba. Siyakhuthaza kanjani ukuthi nxa abantu belimele belezilonda kabahambe baye esibhedlela bayelatshwa.
Abezempilakahle bathi izilonda kumele zihlanzeke ukuze umuntu engabanjwa ngumkhuhlane lo. Umongi uKhulekani Gwebu uthi kulemithi elakho ukunqabela ukubanjwa i-osteomyelitis.
Isilonda kuqakathekile ukuthi sihlale singela bomvu njalo kungeqisi amalanga singazange sigeziswe. Kulemithi esetshenziswayo ukugezisa izilonda efana labobetadine, njalo ilendlela ezilandelwayo zokuyisebenzisa, ngakho kumele lezi ndlela zilandelwe.
Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi umkhuhlane lo uvame kuzwekazi le-Sub-Saharan Africa okulabantwana abangamachumi amane 40 kusiya kumakhulu amabili i-200 phakathi kwabazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 ababanjwa i-osteomyelitis. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Bajeni okhulumayo lapha ebubi. Bengisithi siyabonga ngenhlelo zenu lisibisela zona basakazi, kodwa kulo hlelo lolu luthiwa Vuselela Umoya mboni ngani lifaka wrong person. Ulobusani Sibanda lo uright kumasiko, anti vele zile programu yamasiko lapho uvuselela umoya lapho ubalwe Jesu Kristu. Ngilesicela litshintshe baright ozinti Mkandla labo Hussein, dingadinga abanye futhi bebebaningi. Kodwa hayi uSibanda, hayi kamela amasiko uBusani Sibanda lo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Mina kule nto emangalisayo, kulabantu abathi bona kulabantu abathi ngabakamnangakho, kulabantu abathiwa ngabakaChiwenga abezanu PF. Then they want to show us ukuthi ilizwe lifanele controlwe ngama-individuals. They were not supposed, they are not even supposed ukuthi kube labantu okuthiwa ngiyethuswa ukuthi kuthiwa kulama-ZAPU veteran. Akulama-veteran lapha, ngamazanu ZAPU supporters. Ama-veteran yithi thina abantu abadala, we are not involved in this rubbish. Abantu loko bezibiza ngokuthi bayizaphu kuzanu, akula zaphu kuzanu, because leya into yadilika kudala. Who is the chairman, a chairperson of ilokuze izaphu, I mean izanu? Opa Mchunguru is not a zaphu member. Kata abantu very understanding ye politics. Oh, kanje so ipolitics yokudla, that's why besenze nje. Siba ngabantu abagijimela ukuthi bathi hayi thina siyizaphu kuzanu. Abazanga baba lamakhadi ezaphu laba bantu laba.
Studio 7, Studio 7, salibonani lonke bantu kumagumbama nomhlaba. Besicela umongameli welizwe badala indlala, sisibulele okwasipha khona sokuphelile bantu benkosi. Sesithwele nzima njalo kanti sake saphumula, sicela uncedo lisizwele phakathi nakwalo mhlaba. Siyacela kakhulu, siyacela lisisize. Asisela nto esiyidlayo emagumeni. Linjani lonke kustudio 7, yalibingelela lonke. Ngithi philanini kuhle, siyabonga lezi ndaba elisinika zona. Siyakhala baphathi bomhlaba, lisisize ngendlala sifile ngendlala lalisiphe khona sokuphelile ngiyabonga maye ngabe lomlayezo wami ungaphuma emoyeni
Lingabe lichona njani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli beStudio 7 endawanyani zonke hayi nami lapha kokuphula hayi ungathi konke kuhamba kahle siyaphila kakhulu mina ngingupamona lapha eward 5 hayi akukho lutho lubi engilubonayo okungabe kuzaphazamisa siza kuphuthumisa ngoba vele kufanele sisebenzeni nzima ukuze siyakheni indawo zethu ziphile kahle sibe ngabantu esibambeneyo siyabonga kugroup lapho okhulumayo ngupamona ungwenya
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kaMasikandi umqaphelisi Nyati lisizwa idabuka eGezi kodwa icula ikwela South Africa
Salibonani, salibonani, balaleli abahle, balaleli bohlelo, sizwe sihle, sizwe sakithi. Igama umqaphelisi ngibuya eKhezi Maphisa, kulapho ngizalwa khona, ngakhulela khona. Okwamanje ngilapha eGoli ngicula uMasikandi Gospel. Siyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kulolu hlelo. Umculo wami ngiwubiza uLuju Music, uma music combines iqathamiya umbhaqanga noMasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
umculo wami yatholakala online ngabala mqaphelisi uzowuthola ku YouTube Apple Music nawo zonke nje izidolo za online uyawuthola umculo wami umamela ingoma lapho ushare subscribe siyabonga kakhulu umculo wami ugqugquzela peace and love kumhlaba wonke ngakho inti ebantwini masibambaneni masithandaneni don't kill yourself ungazibulali musenkingeni qoqela kumakhelwane wakho
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
cela isapoti bantu bakithi sisize kakhulu sikhulise nesivaye emshadweni emthimbeni emcimbini eshiyeneyo sinxuse siyabonga kakhulu
siyawakhulu umqaphelisi Nyati kulapho kulingakhohlwa siqoqwa ngokuxozela okubandla lezanuphiyeva hayi ke isikhathi savuma kwalamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube kodwa siphinde sithi ulale ngokuthula Gogorosi Nyati
C
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.